ukuthi nje kulezi iminingwane athize kumele bavumelane laye kumbe kwathini kwathini ukwenzela ukuthi baqhubeke besebenzisana lezi zalwane zezimbabwe. So thina njengezizalwane nje especially ezivela ngapha emkhomeni owomileyo emathebelelendi ngapha suke silesifiso sokuthi ngayinhlangano lezi especially lezi ze-food relief ziyaqhubeka sibili ngoba i-drought inganika khona izulu libuyile yebo kodwa kwezindawo liphuzile sokuthile. Siyabona ukuthi ama-patterns okutholakala kwezivuno asesiya etshintsha ngendaba zenezo zabo-climate change and stuff engithemba ukuthi abantu abaningi basala ukudinga usizo lwama-organizations le. Ngesifiso sami bengifisa ukuthi nga uhulumende uyayekethisa mbijana ukwenzela ukuthi inhlanganiso lezi zikwanise ukuqhubeka zisebenza.
Nxa kuyukuthi uhulumende uzamisa lezi nhlanganiso ubona kungaphambanisa njani abantu njengokutsho kwakho ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe komile sibile emasimini abantu bengatholi lutho.
Njengoba sesengithile ekuqaleni ukuthi abantu abaningi besebephila ngazo inhlanganiso lezi ilizwe lezimbabwe liwomile kakhulu kwezomnotho abantu abaningi abasebenzi abantu abaningi kuwomile emasimini abanye njalo ngabantwana abahlala kuma-childhood families abayifike ukuthi bathole ukudla kumbe bathole nje umuntu wokubancedisa besebephila ngazo nalezo inhlanganiso ngoba nokunanzelelwa kwami lapha ekulili mamazifika i-criteria abakhetha ngayo bakhetha abafelokazi bakhetha abantu abadala abangasakwanisi ukusebenza bakhetha abama-childhood families bakhethe the most vulnerable families emphakathini ababa ne-first preference yekutholeni izinto lezo. So bengamiswa laba bantu kungaba nzima kakhulu emizini eminingi. Isimangasani ukuthi uhulumende ujahele ukuthini kuthiwa bakhuluma kubi ngohulumende kumbe njani kodwa siyanenzelela ukuthi endaweni eziningi ibaba abasebenzisayo futhi ngoba ba-politicize indaba yokuphiwa kwabantu ukudla khona lokhu. So sabe sikungasakwazi ukuthi uhulumende lo sekufuna abantu belambelambe fikile bonke bafe ngoba sabavumela ukusebenza kusiba yibo abakhontrola inhlelo lezi kutholakala ukuthi abasapota ama-opposition bengasaphiwe kuphiwe laba abasapota ibanda elibusayo. So siyamangala njalo ukuthi nokho kubuya kuvalwe futhi kusho ukuthi ihulumende le ifuna abantu befikile ayinazwelo ihulumende le yezanupiwe.
Kubikwa elemelika likhiphe kunkundla ye-Twitter ukubana liphe usizo olufika phose amamiliyoni angu-40 lancedisa uZulu weZimbabwe kuma-district angu-8 kulumnyaka ophelileyo kusukela ku-22 kusiya ku-March 23. Kulo sizo yini elilutholayo oluvela kuhulumende weZimbabwe?
Uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani ukubona elinye ilizwe kwenye indawo likhathazeka ngezizalwane zeZimbabwe ukuze likhiphe izigidi zemali ezingako ngapha uhulumende wabantu engazihluphi ngitho ukuthi ancedise abantu. It's unfortunate ukuthi thina ebulili makathesi ngaleyi ethiwoyo i-America ye-2022 siza ku-23 le ukhona kathesi ezigaba ezingu-8 ezikhulunywa ngazo hhayi thina sikho phakathi lapho ngapho ngakho usizo lwangikhona selitoli kukhanya bebethatha 1 district to 2 provinces. So lapha ebile nhlanhla yokuthola ngapha emathekeleleni south kube yimango. So thina njenge kulilima hhayi asitholi lutho kodwa siyake sithole kwezinye iy'nhlelo abasinceda ngazo.